So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ziyisithupha ngozibandlela 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umbhedo njengazuku zonke ngoba angiboni ukuthi umkhuhlane we-typhoid ungabe ubangelwe ngama-vendors. Ama-ministries achiyeneyo ayakwazi okwenze kwase kwafika leso sigaba se-typhoid. Bebekhangele, bebukele, isiweji tutuma emalokijini.
Abaphila ngokuthengisa bathi kabasoze balandele isiqondiso sikahulumende sokuvimba ukuthengiswa kwemibhida inyama lezithelo ezitaladeni zeHarare.
Ama-school fees lapha kunzima, vele kasinda. Lokho kilo storage zalasithema sila vele khonapha sikhayelela ukuthi sizahanjisa futhi ezindinyeni siyathona ukuthi sizistorage akula mali.
Izikolo ziyavulwa ngolwesibili, abazali bekhala ngokuswela imali yama-school fees. Nanku umnotho welizwe uqhubeka ubhidlika. Kuwoza Friday sihamba leqembu lamaziyoni elizibiza ngo ukuthula kwabangcwele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulomsakazo. Abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations bathi kabasoze balandele isiqondiso sikahulumende esivimba ukuthengiswa kwempita inyama lezithelo ezitaladeni zeHarare. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuza ngemva kokwethulwa kwesiqondiso sikahulumende sokuvimba umsebenzi wabaphila ngokuthengisa ezitaladeni ebabeka umlando wokubangela uqhamuka kwemikhuhlane yesihudo egoqela i-typhoid le-cholera. Eseze wabumba umanyano wekomidi yamalunga engatsha zakhe ezine ezibalisa olokwakhiwa kwamadolobha, olwezempilakahle, olwezemvelo kanye lolwamabhizimusi amancane. Abaphila ngokuthengisa abathi uhulumende kumele aqale alungise imbangela yemikhuhlane yesihudo se-cholera le-typhoid okungasimfihlo ukuba ibangelwa ngokungatholiswa kwabantu amanzi ahlanzekileyo. Bathi kungasikuthanda kwakhe uZulu ukuphila ngokuthengisa esitaladeni efuqwa isimo somnotho esibi esabangelwa yikwehluleka kwahulumende okubalisa ukwenqabela ukuvalwa kwamankampani, abantu beswela imisebenzi, indlela ezimbi zokuqhuba ibhizimusi kanye lokungathembeki kwenkokheli kahulumende okulokhe kuqhubekela phambili sekukusibanga esibi. Emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe eMedia Center, umkhokheli wezichiya uNkosazana Lawrence Banda uthi vele kabayindawo.
Ngumbhedo njengazuku zonke ngoba angiboni ukuthi umkhuhlane we-typhoid ungabe ubangelwe ngama-vendors. Ama-ministries achiyeneyo ayakwazi okwenze kwase kwafika leso sigaba se-typhoid. Bebekhangele, bebukele, isiweji tutuma emalokijini. Isiweji tutuma kungela muntu oyikhontrolayo. Amanzi, abantu benatha amanzi angcolileyo angapurifywa muntu. I-service delivery vele eyamanzi imbi kakhulu kweZimbabwe.
Okukhona uMasibande ethi uhulumende kumele akaqale alungise udaba lokungathembeki oselubhahile kunkokheli kahulumende. Leyo mali echaphazwa mahlayana iqondiswe eqhubeni inhlelo ezihlose ukulondoloza impilo kaZulu weZimbabwe.
Mina ngiyangizibuza ukuthi njengoba abantu besakha izindlu ezilama-bedroom angelakubalwa bengabakhokheli bakahulumende, amaphayiphu alokhu afakwa nguSmith bazawatshintsha nini awamanzi? Njengoba amanzi kulilungelo labantu eliqakatheke kangaka eliphathelene lempilo zabantu. Okukhulu lapha i-typhoid lethwe yikunganakekelwa kwamanzi.
Uthi aboqalazini kamakhwapha uhulumende ehlukane lomkhuba wokumane agcona abanye lapho sekulenkinga okubalisa ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo se-typhoid esesibulele abanengi elizweni.
Kazihlole nengakahlola abantu. Engakajikijeli ilitshe kuma vendors kaqala sikhangelena ohlala phakathi kwendlu yeglass. Kunengi kakhulu okumele kuqondiswe nguhulumende. Kanti iMinistry of Health yayingapi ingaqondisa ukuthi ama-local authorities abutha amabhini, ukuthi ama-local authorities balungise amasuweji adubukileyo, ukuthi indaba yamanzi iphathwe kuhle ngama-local authority.
Abenhlanganiso ezichiya bethi ukuxotsha lokuhlukumeza abaphila ngokuthengisa kungasoke kwaluqeda udubo lokuqhamuka kwemikhuhlane efana le-typhoid le-cholera ngoba kungaqali lamhla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kunjalo nje umansipala wakobulawayo selandule imbiko ethi sokuqhamuke umkhuhlane we-typhoid kuleli dolobho. Lokhu kulandela imbiko ethi kulabantu ababili ababanjela lomkhuhlane kobulawayo. Kodwa omunye udokotela odabuka eZimbabwe osebenzela kwele South Africa, udokotela Dalomozi Ndiweni, uthi kulesizalwane zeZimbabwe ezimbalwa ezelatshwa lomkhuhlane kwele South Africa ngemva kokuvela eZimbabwe.
I-typhoid yatholakala kakhulu ku-human excretions, in particular indle lokhu zeni amakaka aphumayo ebantwini. Ingaziye emanzini kuchaphazela indawo izinto ezibe ziningi nje. Amanzi nokudla nxa ukuthi abantu baphatha ukudla bengagezanga kahle. So amanzi angacocekile or egeza izinto ezidliwayo ngamanzi angacocekile kwenza ukuthi ihaseke everywhere else. Isifo lesiyingozi nje. Sinqotshwa ngokuthi kulungise i-sewage system ne-water supply system. And it tends to be like cholera be worse when there's been a crowding of people or there's been a drought and then the rains come through or there's yonke nje lapho kuthiwa khona kuchithekela i-sewage system emanzini abantu abawasebenzayo.
Manje uZulu kuyini akumele akunakekele ikakhulu nxa kuyukuthi uyacabangela ukuthi engabe lawo lomkhuhlane?
No, angazacabangele nje vele ukuthi usenawo ikuthi athole usizo. Kungangcono ukuthi kuthole isiqiniseko sokuthi ukhona sikhona leso sifo or uthola antibiotic ban, because i-antibiotics ziyakwazi ukuthi zikulungise lokho.
Kahle kahle kuyini izibonelo zokubana umuntu usebambele umkhuhlane?
Kukabili, kungaba izindledlana eziningi, not kabili. Either ungakhitshwa isisu, ube ne-diarrhea nje in between, ukhitshwe isisu uhlanze, or ukhitshwe isisu esingaqinanga kangako kodwa ubesuzwa usushisa, uphelelwa ngamandla. Abanye kube nokukhitshwa isisu angathi uyaba constipated after some days. So kungathi kuya alternate between uku-constipate nokukhitshwa isisu. But into evamise ukuba khona either nesisu esibuhlungu, but ungaba umzimba nje o-weak, uphelelwe ngamandla. And iyakwazi ukuthi i-affecte i-bloodline, meaning ukuthi i-hemoglobin ethwala i-oxygen nokudla ibe less, ngoba i-affectwa ukuthi isifo lesi sihasa i-toxins eziningi ezi-affecta nomkantsho ukuthi ungasakwazi ukukhiqiza ilokhu zeni i-hemoglobin yakho.
Udokotela Dalomozi Ndiweni udabuka eZimbabwe njalo usebenza kwele South Africa. Izikolo ziyavulwa ngeviki ezayo ngolwesibili. Abazali abaningi bekhala ngokuswela imali yama-school fees. Nangu umnotho welizwe uqhubeka ubhidlika kanti le mali layo ingatholakali emabhanga. Ngakolunye uhlangothi ababalisi labo bakhala ngohulumende osehlala esehluleka ukubahlawula ngesikhathi. Besithi lonyaka bafuna ukubhadalwa ngamalanga ahleliweyo abavele behola ngawo. Sixhume isakhamuzi seKezi umnumzana lethu kuthula Dube. Yena othi abakhe abantwana balakho ukuxotshwa esikolo ngoba kalayo imali yefees.
Ama-school fees lapha kunzima vele kasila. Lokho esilo storage last time sila vele khonapha sikhayelela ukuthi sizahanjiswa futhi ezindunyeni siyathonisa isi-storage. Akulamali futhi.
Lithonisiswa ezinduneni njani? awuna sikoreti ugcina usibizela umlisa ukuthi ehambe uyokhuluma ukuthi indaba ungabhadali fo abantu kusemakhaya akusetshenzwa imali seyithatha ngaphi yokubhadala esikole
abalihambisa ezinduneni la kubalisa lapha ngobani ngabaphathi besikolo
abaphathi besikolo yibo bathi hambe uyokhuluma ukuthi indaba ungabhadali ukhuluma ukuthi uyabhadala nini khona kuqinisa ukhulumila vele ungasozithola imali yangkhona
nxa uthe wathonisiswa kanjalo kusuke kuthini nxa ungelayo imali yakhona
nzima ugcina la usuzama lapha nalapha kodwa kuyale kunjalo babe lokho phela besithi lisa imali kodwa kulisala phela nxa usuthonisa sekulicala
ulabantwana abangaki wena abaye esikolo
mina abami babili oyedwa seprimary omunye sesecondary khonapho ngikhangelele ukuthi kumbe ngihambe ngiyencinca ngicele nale encane ngibhadale hafu omunye ngiyeyibhadala hafu vele item yazi iyegcala isikole lokho engakayigqedi imali yangkhona
oseprimary wenza ugrade bani osesecondary enza ufombani
eprimary uya kugrade 5 sesecondary uya kuform 2
babhadala malini ngethemo umntwana ngamunye
primary 20 secondary 45
abanye abazali bathini nxa ukhulumisana labo Dube
hayi abanye phela sithola ngendlela ezigeneyo abanye bathola abanye sikhala sindawonye layo nxa uthi yaxhumeka komunye yacela imvethi lami vele abamvele abasafundi abantwana abasafundi bona abe primary vele icine sehlala nxa uthi abe hambe qothi hambe qothi
akona amazi Dube ongathanda ukuwaqondisa kuhulumende ikakhulu kugatsha lwezemfundo
thina nxa kukuyisikhathi lesokuthangisa amavoti lesi siyathwathiza lendlela i-free primary education abayenze khona khona abantwana befunde free ungabhadala vele primary
umnumzana Lethukuthula Dube ngumzali odabuka eKezi olabantwana ababili abaya esikolo sixoxela ekhona le eKezi Isimo sezizalwane zeZimbabwe ezichapha umngcele zisiyadinga impilo engcono kwele South Africa siqhubeka sisiba sibi ikakhulu kathesi lapho uhulumende walelo lizwe esethule umbiko othi bazaphindisela abeZimbabwe ekhaya abanengi abatholakala bengela mvumo yokuhlala kanye lokusebenza kulelo lizwe abasakhulayo balesilinganiso esikhulu salabo abangelawo amaphepha okuhlala lokusebenza kwele South Africa kodwa bazimisele ukungena ngendlela ezingekho emthethweni bedinga impilo engcono uMike Wobe weStudio 7 uxoxelo nkosikazi noNkululeko Dube oyisiphathamandla sikahulumende kuhlangothi olubona ngokungena kwabantu elizweni u-immigration officer
abantu abaningi babe bancedwe ngabomalayitha bangena emabhasini benxibe babengela ama-passport bayahamba kathesi amazimbabwens akwanisa ukuthola ama-90 day visas and that will allow you to stay in South Africa for ama-90 days won't allow but then after that trying to pendule so into abayenzayo ukuthi babanika omalayitha ama-passport awo bahambe bedinisa e-border besebehlala khona phana
uke wezwa mayelana ngabasha ababezama ukungena kwele South Africa ngendlela ezikongasemthethweni na
baningi into esuphayo kathesi ukuthi njengamazimbabwens not as important anymore ukuthi sithola amaviza ukuthi sihambe khona ngale so into ethole esenzakala kakhulu ukuthi abantu bayahamba khona ngale benze into le engiyikhulumileyo kube balokhu bebedinisa ama-passport but lokhona kusakwenzakala kudala ukuthi abantu babechaphuke umfula besenzani akusayenzakali kakuthi baningi kangako
phakathi kwalabo abatsha bangaki abaphumelela ukungena kwele South Africa njalo sebephila impilo enjani bangalawo amaphepha azobanikeza imvumo ukuze basebenze noma bafunde kwele South Africa
yinto ehluphayo manje naleyo ukuthi nxa behambe bengela maphepha alungileyo abasakwanisa ukusebenzisa imisebenzi elungileyo so uyabona abaningi angikhona ngabami ngamawaiter kumbe ngabogadi nangomaothisabancedisenji ezindlini nxa ukuthi abakwanisa ukusebenza
bakhona-ke ababanjwa bazama ukungena kwele South Africa
baningi baningi abahlala bebanjwa nxa bekwanisa ukuchaphe e-border bayabanjwa kubomesina khona phana bephendukiswe kumbe babotshwe khona ngahle
manje ihulumende yase-South Africa iyenzeni kubo njalo sebebhekelana ngecala eninjani
kwenzakala kakhulu bayaphendukiswa ngkhaya abangokwesikhathi eside khona ngale igovernment yeSouth Africa bayazama ukwenza ama-retrieve ukuthi nxa umuntu wayesekhona kwesikhathi eside 10 years uyakwanza udinga amaphepha alungileyo kodwa nxa ukuthi umuntu wahamba ukuthi 6 months kumbe 5 years bayaphendukiswa ngkhaya ngokuthi ngama-illegal abanemankhona bafaka ama-housing encampments eJoburg until such a time nxa bethunyezela ngkhaya
laba abaphumelela ukuye kwele South Africa bangelawo amaphepha yini oyenzakalayo kubo uma sebebuye ekhaya and then sebebhekana nale nkinga yokuthi abasanalo ithuba lokubuyela kwele South Africa
abaningi ukuthi bayabazama ukubuyela badinga amanye ama-passport badinga amanye amavisa into esenzakala kakhulu lezinsuku ukuthi uthola abantu abaningi sibetshontshelwe ama-passport
unkosikazi Nonkululeko Dube isiphathamandla esibona ngokungena kwabantu lokuphuma kwabo elizweni u-immigration officer ubexoxa ecingweni lo Mike Wobe we-Studio 7 eseHarare. Ku Live Talk lamhlanje sixoxa ngokumemetheka komkhuhlane we-typhoid emadolobheni achiyeneyo eZimbabwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amanye amasotsha akwele Ivory Coast asevukele uhulumende wakulelo lizwe ahluthuna indawo ezintathu lamhlanje madabuka kusa esigoqela elinye lamadolobho amakhulu ele Bokke. Impopo ibikwa izwakale ikhala kuleli dolobho okuhlala khona abantu abangaba ingxenye yesigidi. Umongameli wele Taiwan ubikwa ezaqalisa uhambo lwakhe lokwethekelela kwele Melika ngomgqibelo ngenjongo yokuthuthukisa lokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili lapho azahlangana lomele ukuthatha isikhundla sokuba ngumongameli weMelika omutsha umnumzana Donald Trump. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ele Melika lamukela ngenjabulo ukulotshwa kwesivumelwano sokukhomisana umlotha kwele Democratic Republic of Congo DRC phakathi kukahulumende labamabandla aphikisayo. Lokhu kukhangelelwe ukuphendla indlela yokuthi kwenziwe ukhetho olukhululekileyo njalo olulokuthula ngawona lo umnyaka ka-2017 okuletha ithemba lokuthi ukuthula kungaba khona elizweni lelo kanye lasemhlubulweni kwenkabazo yezwekazi le-Afrika. Phansi kwesisekelo sombuso, umongameli Joseph Kabila ubemele asuke embusweni ekupheleni komnyaka odluleyo, mhla ka-20 Mpalakazi. Phansi kweziqondiso zalesi sivumelwano uKabila ubikwa ivumile ukubana akasoze adinge ukuncintisa kukhetho okwehlandla lesithathu njalo akasoze aguqule isisekelo sombuso ukuze ancintise kukhetho oluqoqa ukwenziwa ngumpalakazi walonyaka engikedluli. Kansili ezabibona ukuthi iziqondiso zalesi sivumelwano siyalandelwa izabunjwa kusikhatshana esifitshane esilandelayo. Ikhokhelwa umkhokheli webandla eliphikisayo u-ETN Tshisekedi kube sokukhethwa njalo inhloko kahulumende ezasuka kumabandla aphikisayo. Ele Melika liyalincoma inyathelo eselithethwe kwele DRC ikakhulu omlamlankunzi bekhokhelwa ngabenhlanganiso yamabhishophi esikatolike eye-Conference of Catholic Bishops ekulotshweni kwalesi sivumelwano. Laloba libusiswe ngenotho eningi yemvelo kodwa lisindwa zinhlupho zokungethembeki kwezombusazwe i-corruption ele Democratic Republic of Congo njalo kalizake libe lokuhlaliseka lokuzinza lokhe latholayo uzibuse kwele Belgium ngomnyaka ka-1960. Eminyakeni engamashumi amabili edluleyo uqhamuke impi yomdeni kulelo lizwe lapho kwachitheka igazi eliningi okwaze kwabangela ukuza kwamasotsha amazwe edlula ayisithupha awezwekazi le-Afrika ukuzolondoloza ukuthula. Ngakho ke elemelika lithi lethemba lokuthi lesi sivumelwano sizaletha amathuba ukuthi le DRC lithole ukuzinza lokuthula. Umsekeli wesikhulumeli sogatsha lobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba, uMark Turner uthi lesi sivumelwano sipha ithemba lokuthi amacele omabili alwisanayo kwele DRC athi uhulumende labamabandla aphikisayo azaqhubeka esebenzelana ekuletheni ukuthula elizweni lelo.
Labe kungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje abalandeli benguqu bahlaziya iqembu elikhethwe ukuyamela ilizwe emdlalweni ye-Africa Cup of Nations. Kubika uJoseph Njanji.
Uluhlu lwabadlali abangamashumi amabili lantathu ababumba iqembu eliza kuyamela ilizwe kumidlalo yalonyaka e-Africa Cup of Nations lwethule emphakathini ngolwesine. Njalo abalandeli bomdlalo wenguqu abakhulume lomsakazi we-Studio 7 baveze imibono ehlukeneyo phezu kwaleli qembu. Abadlali baphakathi kwenkundla iningi labalandeli livumelane ukuba abaningi babo bafanele ukuba ingxenye yeqembu lesizwe. Kodwa insolo ikubonozinti lapho kukhethwe khona uThathenda Mkuruwa odlalela iqembu leDynamos, uThakava Mawaya weqembu leZPC Kariba kanye loDonovan Bernard obambela iqembu leHawumain. Iyintatheli zindaba esebenzela edolobheni lakobulawayo uNation Ndlovu ukhala ngokuba esangweni yikho lapho kungavela khona inkinga ngoba engabakholwa unozinti abakhethiweyo.
Kubonozinti yikho ngazani ngikhala ngakho kakhulu. Lomdlali uPetrus Mari odlalela iqembu leFC Platinum awubebamba kakuhle kakhulu isizini yonke ize yaphela, waze wakhethwa ukuba nguye yedwa unozinti okwane babadlali abayithumi lanye abadlale kuhle lonyaka.
Abaqeqeshi beqembu lesizwe bakhethe abagadli abayisikhombisa okuyinto uLungelo Matshazi athe ingabajiyela nxa bengalinyalelwa ngabadlali benkabeni yenkundla.
Ungathi ama-striker suke aba maningi kakhulu. Ngawandisa ama-defensive midfielders le-height izasibulala. Group eskiyo ngama-players abantu bangkhona bali-height. Ama-defenders ethu o-hard life labo onisimo ayi-height laphana. But asona squad isi-right.
Indaba yabadlali abafitshane iphathwe njalo nguzwe libanzinyathi othe onozinti bekufunakala othwayithwayi ngoba kulaba abathathu abakhethiweyo uMawaya nguye yedwa kuphela omude.
Sihambe nge-youth but benza prefer mina ngowami umbono sithole i-height laphakade ngikhangathi kuzaba nomuntu onjengoshigova kodwa Morit masezidlala namathima njenge-Senegal in terms of i-height.
Abadlali abakhethwe ukuyamela ilizwe leZimbabwe lona elikusibaya sikagroup B ndawonye le-Senegal, i-Algeria kanye le-Tunisia ngababalisa onozinti abathi uThathenda Mkuruwa, uDonovan Bernard kanye loThakava Mawaya. Imvimbi kulo Hard Life Zureki u-Oscar Machapa, u-Onismo Basera, u-Bruce Kangwa, u-Lawrence Mhlanga, u-Tine Chadebe, uKosta Namoinesu kanye lo-Elisha Muroyiwa. Abadlali benkabeni yenkundla kulo Willard Katsandi, uDeni Phiri, uGuda Mahachi, uMavelas Nyakamba kanye loTino Kadewere. Abagadli kulo Khama Bilia, uCuthbert Malatjila, uIvans Rosike, uMathew Rosike, uNyasha Mushekwi kanye loTenda Indoro. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Waza Friday my darling. Waza Friday umsebenzi ubokine.
Ku Waza Friday lamhlanje sihamba leqembu lamaziyoni elixile kwele South Africa elizibiza ngokuthi ukuthula kwabangcwele lona eselethu leidlalatelalo elitsha elilesihloko esithi kulungile somandla.
Yebo ba. Wonganani ngeminyaka izayona salindela kuze kuye kusa entabeni. Kase zingena emoyeni zikhuluma ngendimi. Uzaba ngezwayo ukuthi sithini sebe sithi zithi I can't go to heaven and leave basibanda behind. Hayi suka. Leli qembe lizibiza ukuthula kwabangcwele liraya ethi inkululeko. Leli qembe likhokhelwa ngiphilani moyo. Insizwe yaseSt Anna eKezi ezalwa ngumuyi uLamekboyo wayekhokhela iqembu lamabhubesi salikhwatsha idlala elitsha-tsha elithi kulungile somandla. Lapha ke umfokamoya uthi kungenzeka uqala u-2017 udangele ngeziphitiphiti odlule kuzo ngo-2016. Bheka phezulu uthi kulungile baba uma kuyintando yakho.
Sidileli liphethe intshumayelo yonke khona ukududuzeka uyakuthola kuleli CD. Ukhombisa ukuthi ungafika kwezinye indawo ufike lapho wenze into ezingafanelanga usulahlekelwa lukholo. Sibe sesikubona sohamba sudobha ema-dustbin kanti ke kufanele baye ezinkozweni kakhulu bathembe uNkulunkulu.
Leli lidlalade lesine laleli qembu. Ngo-2012 bathe kanyisa nkosi, 2013 bathi baba mangilahlekayo, ngo-2014 bathi uJesu sezelwe, kanti ke lamhlanje bathi kulungile somandla. Uyacaca ke ukuthi bayibamba ngenhliziyo ingoma bayidlithize ngomlomo bese beyilolonga ngo kanti ngapha beyinyathela muzwakale. Uthi makhulu amaphupho eqembu lakhe.
Ngithi ngiyabonga kakhulu from ekuqaleni nje nisithenga lama CD wethu. Likhona iCD elizayo elihle kakhulu ethi ungabanaka abantu bazokhuluma bempempethe. Lelo manje sithi hayi ungabanaka abantu ake sitenzeni le nto umsebenzi wethu. Sicela nisupport nje kakhulu ningapheli umoya. Siyabonga.
Lamalunga ebandla African Baptist Apostolic Church of Zion athi nxa ufuna umculo ozawuqinisa ezindongeni lemaweni ka-2017, thintana labo kuFacebook kulo igama elithi ukuthula kwabangcwele. Baphuma ke enkundleni ngayonale esihloko sedlalade ethi kulungile somandla. Thina ke kuStudio 7 City 2017 olithukela onambithayo kodwa ungabanzima ithi kulungile baba uma kuyintando yakho. Lele Studio 7 eJohannesburg ole South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Kusiphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abaphila ngokuthengisa bathi kabasoze balandele isiqondiso sikahulumende esibavimba ukuthengisa imbhida inyama lezithelo ezitaladeni zeHarare. Isikolo ziyavulwa ngolwesibili, abazali abaningi bekhala ngokuswela imali yama-school fees. Nanku umnotho welizwe uqhubeka ubhidlika. Njalo kuwoza Friday bezihamba leqembu lamaziyoni ele ukuthula kwabangcwele. Kwaneleke okwalamhlanje sihlobo zami olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.